Okokuqala ukuthi wonke umuntu in terms of isisekelo sombuso welizwe presumed to be innocent until they've been found guilty. So yikho lapho esiqala khona ukuthi i-constitution ithini nxa umuntu esedeswa icala. Sesike sakubona ngaphambilini othwangrayi labanye abezepolitiko besetheswa amacala anzima nje abo-treason. Bephiwa i-bail. So angiboni mina ukuthi i-court ingala ukuthi imnike i-bail nxa efake isibambiso esikhanyayo wasarenda le passport yakhe. Even abantu ababulela abantu sibamela imihla ngemihla sibakhupha. Njalo sile extradition treaty le-South Africa. Nxa kungathiwa mhlawumbe leyo ndlu okuthiwa uyithengile isekhona ngale. So nxa engabaleka ukuthi aphendukiswe. So i-extradition treaty is one of the things amadali ethu ayikhangelayo nxa ekhangela ukunika umuntu i-bail ukuthi nxa engabaleka kuyenelisa ukuthi aphendukiswe.
Sike sabona kolunye njalo udaba lapho umnumzana Chiwenga kade esehlukana lomkakhe owakuqala uJocelyn ukuthi wacela umthethwandaba ukuthi uvimbe okuyaba kuphuma emthethwandaba. Ubona ungani kungayenzakala kudaba lolu na?
Bakhona abanye abathanda ukuthi indaba zabo nxa zisemthethwandaba zingachaywa obala, kodwa-ke kule overriding concern in terms of i-constitution yelizwe ukuthi abantu nxa uyi-public official balalilungelo lokuthi bazi ukuthi kwenzakalani endabeni ezinjengazona lezi. Kodwa ngisho ukuthi asoze bakwenze.
Asithi ufunyanwe elecala ulakho kugwetshwa okwesikhathi esinganani?
Engibona icala linzima kakhulu yilele le-attempted murder, ngoba lelo umuntu sebili uyadonsa isikhathi eside. Kodwa usually abantu abagwetshelwa ukubulala kumbonala amacala bathola ukuthi baphiwa ama-ranges between 10 and 20 years.